kukasikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU-PF. Uswelakala umuntu othonisi iZANU-PF nxa amalunga ayo ebulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMobilisini sowahanjiswa emthethandaba. Njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukasikhala kwakuyindlela eZANU-PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU-PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala anjengokubulala izizalwane zelizwe. Ngingasho ukuthi nxa sikhuluma isimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu bechaye simquicks, besabe ukuthi manje umuntu bebulewe iZANU-PF singakuthini, abantu bethule bangaze bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenza ngeleyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemoshware lokhu engakangcwatshwa.
Angazange sithi ikuhlukuluzwa, ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kuka Mobilisini Ali lapho imuli ithathelwa igqetha kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa iZANU-PF ngoba bengafuna ukuthi imuli le yenze lokhu esikubiza sithi i-inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU-PF njengoba iyiyo ebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezomthethwandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lobufakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho. Sishubani ukuthi abantu kade sebeyalandela lokho kuyabe kukhulunywe nguhulumende. Kukhanya sobala ukuthi yikho ukuhlukuluza okwaba khona. Lokhu okwenzwa imuli siyakuthola kakhulu kusenzakale esintwini ngoba imuli leyo iyabe isebuhlungwini njalo kuya kuyindlela eyokulwisa isitha.